sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 25 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Into ebuhlungu njalo esabisayo kakhulu ukuthi kathesi sokumele lathi sigidisele nje sibone indlela zonke ezokuthi sibekwazi lo mkhuhlane njalo into ekusivikela ngazo.
Kulandela ukutshona kukamnumzana Zororo Makamba ngecoronavirus, uhulumende uthi kulo muntu oke wabanda wonye lo mufi osebanjwe lo mkhuhlane.
Abantu bakobulawayo sesibazisile ngohlelo lokuvala amanzi kumaradio, ku-social media, kuma-newspaper lokuxoxisana labo lapho esithe sabathola sibazisa kuma-community zethu.
Umasipala wakobulawayo uthi amalokishi ekade evalelwe amanzi ngesikhathi kulungiswa isitiji se-Criterion asezavulelwa amanzi okwesikhatshana kanye ngelanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Landela ukubhubha kukamnumzana Zororo Makamba ngomkhuhlane we-coronavirus, uhulumende uthi kulomuntu oke wabandawonye lo mufi osebanjwe lumkhuhlane. Embikweni awethu lentambama izolo, uhulumende uthe umuntu lo ongaqanjwanga ngegama ngowesithathu osetholakale ele-coronavirus eZimbabwe. Uthe njalo phakathi kwabantu abalitshumi lanhlanu abahlolwe umkhuhlane izolo, iningi labo like labandawonye lomnumzana Makamba yena obhubhele esibhedlela se-Wilkins ngomvulo. UMakamba ube ngumuntu wakuqala eZimbabwe ukubulawa yi-coronavirus. Ubanjwe lomkhuhlane ngemva kokwethekelela kwelemelika kumaviki asanda kwedlula njalo ungcatshelwe eHarare izolo. UMakamba ube indodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba yena olilunga leZanu PF. Imuli kaMakamba ibikwa ithukuthele ngokutshona kukaZororo isithi kaphathwanga kuhle esibhedlela se-Wilkins, sona ethi kasilalutho oludingakalayo ekulwisaneni lomkhuhlane we-coronavirus. Kodwa ikansili yedolobho leHarare eyiyo umnikazi walesi sibhedlela iyakulandula lokhu. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena wazise ngokuvalwa kwemingcele yeZimbabwe ngomvulo emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalumkhuhlane. Kodwa eminye imingcele ibikwa isavuliwe njalo abantu bayaphuma lokungena elizweni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni yena othi uhulumende kumele aqinise imizamo yakhe njalo avimbe yonke imibuthano kungelani lokuthi ngeyabantu abangaki.
Amabhoda nokubuthana kwabantu nje izinto eziqakathekile okumele zivale njalo zivimbo. Lokhu okokuthi abantu kumele babe yi-50 ye bayavunyelwa ye-100 akusizi lutho, akuncedi lutho, ngoba thina njengelizwe asinayo i-capacity eyokulapha njalo eyokumkhuhlane njengamanye amazwe. Nxa kade kusehlula amazwe aphetsheya wathi mothina lapha eZimbabwe, sekuqakathekile ukuthi uhulumende nje akubone kuqakathekile ukuthi avimbe kanye lokuvala zonke izindaba. Amapholisa kumele angene emgwaqweni ebona ukuthi abantu kababuthani njalo abantu kabahambi, kabangeni emabhasini, kabangeni emakhombeni, abantu behlale ezindlini, behlale emizini yabo, kube ne-isolation. Kulokuthi amapholisa asebugijimisana namavenda edorobheni, abantu kumele babekwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala njalo singaphela nje sonke lapha njengoZulu la.
Ungathini ngendlela uhulumende aphatha ngayo lo mkhuhlane njalo lani njengoZulu ungathi lukhona yini ulwazi?
into ebuhlungu njalo esavisayo kakhulu ukuthi kathesi sokumele lathi sidigisele nje sidinge indlela zonke ezokuthi sibe kwazi lo mkhuhlane njalo lokuzivikela ngazo ngoba sokusegcekeni ukuthi hayi umkhuhlane lo usikhona lapha eZimbabwe njalo usubulala ngoba nxa sikhangela ukuthi lo umta uJames osechile lo obengumunye akade sisebenza naye njalo ephila lapha kuleli lizwe laseZimbabwe okuba yinto ebuhlungu kabi ukuthi uhulumende wethu kakuthathi serious lokho ukuthi sokulo mkhuhlane lo obulalayo ngoba nxa sikhangela ukuthi kathesi abantu balokhu besahamba abantu balokhu besaphila impilo kade sileke siyiphila kungela kusetshenziswa kwama-sanitizer kwama-maski kumbe emabhasini lawo esiwagadayo amazupho lokubuthana kwabantu emachurchini isandle abantu ade begcwele okutshengisayo vele ukuthi umkhuhlane lo kathesi njengokungena sokwenzele lapha eZimbabwe uzabulala abantu abaningi ngoba uhulumende ukuthatha nje kancane kancane ukuthi hhayi efake izinto endleleni ezokuthi hhayi abantu kumele bavikele njalo bayekele ukubuthana kanye nokuhlangana endaweni ezifanana nasemachurchini nasemabhaweni kumbe nalawa ama-sports betting la agcweleyo kathesi okuthi abantu batshona begcwele kathesi bephonge uphanana umkhuhlane ngoba kathesi singakhayela ku-social media sekuleminye imifanekiso esihambayo ekuthiwa empare kulowo muntu ogulayo serious okade banjiwe kathesi sehambisiwe e-Wilkins okutshengisa vele ukuthi umkhuhlane lo usugcwele njalo sikonke lapha uzaqeda nje umntakazulu nxa uhulumende wethu elokhu nje ezenzisana kathesi
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eHarare kusenjalo uhulumende uthi kulo isifazana ozithweleyo obekhwehlela njalo evaleka ohambe esibhedlela semaswingo izolo ukuyadinga usizo Uthi umuntu lo uke waya kule South Africa kunsukwana ezedluleyo. Abezempila kahle bamhlolile owesifazana lo ukuthi engaba ele coronavirus na. Impumela ikhangelelwe yilobanini. Ele Zimbabwe lithole usizo lwezinto zokusebenzisa ekulwisaneni lomkhuhlane wecoronavirus izolo. Eziphiwe wonke amazwe ezwekazi le-Afrika yinkisela yakwele China umnumzana Jack Ma. Izinto lezi zigoqela okokuhlola lomkhuhlane kanye lamamaski okugqoka ebusweni la okuvala amakhala. Uhulumende uthi uyalubonga kakhulu lolu sizo. Ikansili yakobulawayo ithi abantu abahlala emalokichini ekade evalelwe amanzi ngesikhathi kulungiswa isitichi se-Criterion Water Treatment Plant sebezavulelwa amanzi okwesikhatshana kanye ngelanga. Isitichi lesi siqale ukulungiswa ngomgqibelo njalo ukuvalwa kwaso kubangele ukuthi amalokishi afana lenketha lesizinda kanye lamanye amanengi engatholi manzi. Embikweni wethu le izolo ntambama ikhansili ithe njengoba isitichi lesi sesilungile. Uhlelo lokuvalela uzulu amanzi okwamahola phosi alikhulu ngeviki ole water shedding luza qala ngolwesibili ngeviki ezayo. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kule kansili unkosikazi sikhululekile moyo ukhuthaze uzulu ukuthi alondoloze amanzi njengoba kulodubo.
Abantu bakobulawayo sesibazisile ngohlelo lokuvala amanzi kuma-radio, ku-social media, kuma-newspaper lokuxoxisana labo lapho esithe sabathola sibazisa kuma-communities ethu. Sibazisile ngohlelo lolo olukhona. Imibiko iyagijima ebulenjini lapho ngitsho kuma-social media okugoqela ku-Facebook, Twitter, WhatsApp, imisakazo. Kuthi njalo kuma-communities njengama-councillors siyaxoxisana lezakhamizi emihlanganweni ezimfeni. Siyazama ukuthi imibiko le ihambe kakhulu ngoba sisenqabela umkhuhlane lo omkhulu we-coronavirus. Mhlaka 27 njalo wonke umuntu uzabe elawo amanzi, sizayo akusoze kube le-water rationing. Kuqhubeka ukuthi mhlaka 28 to 30 amalokishi wonke abe engelamanzi. Luqhubeka uhlelo lwe-bishop lulungisisa amapayipi ethu lawo amadala kufaka izinto ezintsha. Mhlaka 27 wonke amalokishi abe namanzi, kuthi 28 to 30 kuyiwo amalanga lawo esikhangelele khona ukuthi kuyabe kulungisiswa. Yikho esikutsho ukuthi hhayi ngamalanga lawo sizabe sinika amalokishi amanzi wonke ngesikhathi esifanayo. Amalokithi lawana aphezulu siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abe engathola amanzi ayathola ebusuku. Kodwa ikhansili iyagijima iyancedisa ukuthi bancedise ngama-water bowsers ngoba siyabe sisazi uhlupho abahlangana lalo. Kodwa kule minye imizamo eyenzakalayo ukuthi bancediswe ukuthi bathole amanzi.
Abahlali bakoBulawayo balolwazi lokuthi benzeni ukwenqabela i-coronavirus njalo bayengaphi nxa becabangela ukuthi bala.
Abahlali bakoBulawayo bayafundiswa njalo bayaziswa ukubana ukuze bavikele umkhuhlane lo we-coronavirus kumele bengavingelelani, bengaxhawulani izandla, njalo isikhathi zonke bageze izandla ngamanzi alesepa. Kumbe labo abanelisayo abasebenzisa ama-sanitizer benginanzelela ukuthi bayawasebenzisa kwenzele senqamekele lowo mkhuhlane. Njalo bayakhuthazwa ukuthi bangananzelela ukuthi umuntu angakhwehlela angakuzwisisiyo kumbe azizwe ngani le-fever kumbe i-flu angayizwisisiyo kuvaleka ngani kule-sinus, bagijimele esibhedlela esiseduzane labo. Njalo abafisa ukuba lolwazi oluningi ukuthi bakuzwisise kumbe benazelele kulomunye ungani sebemcabangele ukuthi ulalokho, kulama-toll free numbers esilawo esibanikeza wona ukuthi bawasebenzise. Eyokuqala ngu-0808-4700, leyo ngiyabasebenzisa i-connect kuthi u-800-4700 ngiyi-tel 1. Kuthi njalo esebenziswa yiwo wonke amalayini kumbe i-net 1 kumbe yiphi ngu-0292271129. Kuthi njalo kuleyo WhatsApp 0774668432. Lezo zinamba ezokuthi nxa umuntu efuna ukwazi ulwazi oluningi kumbe esenanzelela ukuthi umuntu alaye kumbe yena uzizwa enjalo uyathola ukuncedisa ukuthi bamazise ukuthi aqonde ngaphi.
Ukansila sikhululekile moyo ngomgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kumasipala wakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lanxa uhulumende esithi useza kupha amalayisensi labo abafuna ukusungula imisakazo yezabelo ama-community radio stations lelizwe lonke jikelele, abanye bathi isifiso sokuvula limisakazo balaso kodwa imali iyo esilelayo. Abafuna ukusungula imisakazo kamabonakude kuzamele bakhokhe imali ezinkulungwane ezingamakhulu amathathu, 306,000 Zimbabwean dollars kumbe i-$846. Abafuna ukusungula imisakazo yezabelo bona kuzamele bahlawule amadola azinkulungwane phose ezingamachumi amabili, i-$20,000 Zimbabwean dollars okuyimali engatholakali kalula. Kuzamele njalo abafuna lemisakazo badinge imali yezakhiwo lokunye okusetshenziswa emisakazweni. Sixoxe lomunye wabakhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zingasaleli muva zisungule imisakazo yezigaba, umnumzana Diva Dube.
Kuyinto enhle kakhulu babu Gandhi kakhulukazi ngasikhulumela into ezifana labantu indimi lezi esizibiza sithi ngama-minority. Indimi esezije zaphela nje zangasabi khona elizweni laseZimbabwe. Kodwa sibonge isisekelo sombuso esabuya sabe khona sayenelisa ukurecognize indimi zabantu zalezi ezikhona. Ngikhangela indawo ezifana labo Bhinga esezene sukuthi lazo zithola i-station sazo. Indawo ezifana labo Wange esezene i-station sazo. Indawo ezifana labo Kdam ezizaphiwa i-station sazo. Indawo zonke ze minority ngibe sengikhangela kakhulu ngigxile endaweni efana leplumps endaweni efana leplumps kakhulu umsakazo lo ozabe ukhona bengicela ngikhalaza kakhulu ukuthi abangathiyi abantu beswawu labo bantu ababiza ngokuthiwa ngabethwa noba abanye babiza bethi ngabesilini ngabantu bakithi njalo yibo abantu abayimbali abaqala ukuhlala kuleli lizwe lela lothiwa lasezimbabwe kuqakathekile kakhulu ukuthi kathesi njengoba bebaningi ngisazi ukuthi embangweni seplumps yilabo babaningi khonakhona fakwe ukwezithi labo bazizwe bengabantu bendawo bazizwe bengabantu asebehlonitshwa sekukaningi kakhulu ngihlala ngihlangana labo ngihlala nabo phansi ngibeza ukuthi balokukhalaza lokukhononda kuningi kakhulu ukuthi bona ngabantu abazwiswa ubuhlungu kodwa abuhlungu lwabo abunanzelelwa. So ngikhulumela phezu kokuthi umsakazo bantu bakithi nxa kukuthi bakhona abantu besitshawo ababesazi ukukhuluma ulimi abasondele kuwona la ma-community radio station noma i-radio station esetsholotsho noma ingabe iseplant noma ingabe ingaphi kodwa sondelane labantu bazo zonke indimi singavuki isikhala kusasa sithi indimi zethu azikhanyelwa kodwa-ke nxa singazange sasondele eduzane sasezinzile indimi zethu zesikhalangeni singazange sakhuluma indimi zethu zesindebeleni singazange sakhuluma indimi zethu zesisuthu kuzavuka kusasa kusihlupha kodwa sizabe sikhala ngobani ngoba kuyabe kuyithe singasondelanga. So ngiyamema ngithi bakithi imisakazo iyavulwa nanko bambananini nonke indawo zonke zakithi nabe okuthiwa kuzanikezwa kwalama amalayisensi omsakazo libambane lisebenzi sane kuhle libe nezinhliziyo zokubekezelelana.
Manje pho umsakazo ufuna phela ukusungulwa ngemali, abantu bona labo obagqugquzela ukuthi basungule imisakazo bangayithatha ngaphi imali yokusungula imisakazo le?
Ngiyazi babu Gandhi ukuthi isikhathi sakathesi ilizwe leZimbabwe likhangelane lesikhathi esinzima kakhulu esokuthi kweneliseke ukuthi imali zihlangane. Kodwa-ke nxa ngithi ngiyakhangela zonke indawo lezi engizivalayo zabantwana abantu abanye abasebenza phandle kwamazwe abangazikhangeli bathi bona baphandle kwamazwe bengasabi kwazi ukuthi bafuna ukuthi bavuthelele okwenzakala ekhaya abazama ukuthi bahlanganise amasenti bayenze ama-fundraising ukwenza ukuthi imisakazo leyi into eyisiqokoqela yikuthi imisakazo yinto enkulu evuselela indimi kalula. Ngakuyinto eyenza into esinjalo okufana lokuthi ikhulume ngezinto eziningi ezabe zenzakala ezigabeni njalo kuyakwenza ukuthi abantu imilayezo bayithole lula abakwenze kube yinto emqoka kakhulu lokhana ukuthi abayenze ama-fundraising abazame ukuthi baqokezelele ukuyizimali okuncane ukwenza ukuthi bayenele ukuthi bathole imali leyi yokuthi bahambe bayibhatala imali zenalezi zama-community radio station ama-8700 bond nalawo afunakalayo ukwenzela ukuthi izinto zonke ziqhubekele phambili.
Umnumzana Difa Dube ngomunye wabakhuthaza izakhamizi ukuthi zisungule imisakazo yezabelo ama-community radio stations. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwelepilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi umtshayeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Chamunorwa Tapa umiswe emthethwandaba setheswa icala lokweba umakhalekhukhwini owaphiwa uMnangagwa njengesipho. Inkundla yenewzimbabwe.com yona ithi kube lokuzamazama komhlaba okuzwakale ekuseni izolo eChimanimani laseChipinge. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani balaleli abahle beStudio 7 labasakazi, ngiyalibingelela khona ngapho. Mina engingathanda ukutsho bantu benkosi bantu bakwamthokazi ukuthi isibhedlela lesiseBulawayo lesokuthiwa kumele sibhekane labantu abangaba nomkhuhlane wecorona lo ngendlela esingcole ngakhona, khona kuthiwa imali seyaphuma ukuthi kuthiwa iyencedisa iye yakha ithengele imaterial yesibhedlela. Angazi ukuthi leyo mali ikuphi, but ngendlela embona ngakhona vele iku-black market le mali isazama ukuthi isetshenziswe bethole ama-interest ngayo, or isebayisa kuma-overseas bezama ukuyifakafaka khona, or ikubo siphatheleni iyathi sibuya nje sibuya ingaseneli futhi ngendlela okuqanjwe ukuthi izoba ngakhona, because umkhuhlane lo sukhona kanti isibhedlela silunganga. Abalamshina uyazogawule so labantu bakhe kunzima. Uthoni ma uyisibhedlela leso siso, uthoni imali leyo bayise kuphi leyo mali? Khonapho babethuka ama-American sithi bona babancengi, yena futhi ugawule ethi kabancengi abahlale le-America yabo le mali yabo babancengi, babanikeze leyo mali ukuthi benze lowo msebenzi lo, ayiyenzanga lo msebenzi lo. Iphi le mali bantu bezana? Abantu bazofala.
Elinjani khona ngapho ananyaphila nimuklayit Magida nisegogo elitotshana sesivalile isikole nendaba ze-coronavirus ngifunde elitotshana.
Salibonani Studio 7, mina ngiyaphila, igama lami uSibusiso Machazi Msele. Ngisacela nami ukuphosela nje awami amabili mayelana ngaleli gciwane le-coronavirus leli. Siyalizwa selingenile nakithi Africa, kodwa ngokubuka kwami ngibuka ngathi yinto eyenziwa budedengu, eyenziwa ohulumeni bethu ngokungacabangeli izizwe zabo. Ungakuthi le nto ngabe yathi uma iqala ukuthi yezwakala yavele yavalwa eChina ukuthi amaChina awahlali endaweni yawo kuze kufike isikhathi sokuthi mhlawumbe bekwazi ukuyinqoba le nto. Manje bathula kwangathi abekho ngoba befuna ukuthi abantu befe nje emhlabeni. Ke nakho-ke kungenile sekuya khona lapho ukuthi vele isizwe sesiyabhubha. Kube buhlungu kakhulu ngezwe elinjengeZimbabwe, izwe elingelamithi, umuthi nje amaphilisi okuthawa likhanda awatholi esibhedlela. Iphilizi lokuthi nje uliphuze ma ulunywe inyoka awulitholi, uyimiyani awulitholi. Manje ma kufika le nto enjengaleyi ebulala izigidigidi zabantu, bazoyinqoba ngani? Ngoba uhulumeni wethu uyehluleka nje ukuthi asize abantu, noma kuyiyo le ndlela ukuthi usezosala yedwa ngoba abantu bazophela. Ngiyabonga.
Bonani ekhaya ehlelweni oluhle kwangaka lula labalandeli labalalele abaluthandayo. Ngiyabonga mina ngisendaweni yaseDaluka, ngibonga inkosi ukusigcina. Kodwa-ke inkosi yami ngalokho okwemkhuhlane lo khona bakithi, ngathi inkosi ingasizwa isizweli phakathi kwalolo laka. Inkosi sithi sibonga ukugcinwa ukuthi inkosi ngathi ngasigcina njalo. Kakhulu bakithi sikhulumela ukuthi ngendlela esihlupheka ngayo, pho nxa kungayehlela phezu kwenhlupheko nasihlupheka kangaka, pho kungayenzakala kanjani? Bakithi, 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 sizwile Jehova. Yimi ungwenya ngikhona lapha eDaluka elubhane. Injani bakithi, ngibulise imuli yami yonke engilayo, labazali bami engibathandayo ngesigaba sonke ngidaso esidaluka ward 19. Ngisithi linjani, lalelani umsakazi wenu ngendlela enhle, liyesabe kakhulu izixwayiso lizilandele ezokuba abantu behlale benjani behlanzekile. Umkhuhlane ukhona uyaphila.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele China uthi kuqala ngenyanga ezayo uzayekethisa avumele uZulu ohlala eWuhan lapho uqale khona umkhuhlane wecoronavirus ukuthi aphume ezindlini ahamba-hambe. Amankampani aqhuba umsebenzi wokwemba amatshe aligugu kwele South Africa abikwa ekhangelelwe ukulahlekelwa imali enengi ngenxa yomkhuhlane wecoronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umkhuhlane we-coronavirus ulakho ukuhlasela leli lizwe ngamandla iningi lilahlekelwe impilo. Isixwayiso lesi siza ngesikhathi iziphathamandla ze-New York zisithi umkhuhlane lo umemetheka ngesiqubo esethusayo kuleli dolobho. Abantu asebebulewe ilomkhuhlane eMelika sebefika phose amakhulu ayisikhombisa. Lanxa kunjalo uMongameli Donald Trump uthi ulakho ukuvula imingcele abantu bavunyelwe ukubuyela emisebenzini kusikhatshana esilandelayo ngoba umkhuhlane lo uphazamisa umnotho. Kepha inengi leya kuchothoza lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona apha eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Ngathi umkhuhlane lo coronavirus usuphambanise imuli yonke. Uqala mina njengesifundo sase university sebevalile ama university so siyafunda sisedlini sisebenzisa i-internet ukuyenza izifundo zethu. Unkosikazi laye emsebenzini sebevala, imisebenzi eminingi sebevula kuphela amalanga amalutshwana, so kukhanya ngani kuza affect abantu imiholo yabo ngokuphela kwenyanga. Abantwana abancane, mina ngomntwana omncane, labo sokubaphambanisile, isikolo sezavala. So labo bahlezi endlini, bayazidlalela endlini, sizama ukuthi sibavikele, sibavalele endlini bengahambi phandle ukupreventa i-infection.
I-World Health Organization ithi iMelika ingaba ngelinye lamazwe azahlaselwa kakhulu yilomkhuhlane kube lomonakalo omkhulu. Ungathini ngalokho?
Nxa sikhangela ama-statistics and i-rate of infection ngapha eMelika kuyesabisa kakhulu ukuthi i-corona leyi ikhanya ngani iyaspreada masinyane, same way esabona i-situation e-China lase-Italy. Anginasithembo lokuthi uhulumende i-response yabo bakhanya ngani basadonda balamashuwa ukuthi benze njani ngokuresponda kule coronavirus. Sinxa sikhangele sibona ungani amagavena thina ngapha eMaryland, ugavena wethu khaya ngani nguye uyazama mbijano le plani yokuthi ezame ukuvikela i-coronavirus, kodwa labo bayakhala bala equipment, imali iyashota yokuthi bethenge izinto ezifunekayo ezibhedlela, ezifunekayo nabodokotela. Ama-kits okutest i-corona ngkhona bakhanya ngani ayashota lawo. So ngathi in a sense yafana mbijana labantu basekhaya, ukuthi izibhedlela ngapha labo bakhanya ngani bayadubeka ukuthi betholi equipment, betholi ama-tests. Labantu ngapha nxa ngihamba estradini ngisiyemagrosa kukhanya ngani abantu abaningi lokhu besahamba-hamba abalalelanga ugavana nxa sithi abantu behlala endlini.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulandela ukutshona kukamnumzana Zororo Makamba ngomkhuhlane we-coronavirus, uhulumende uthi kulo muntu oke wabandawonye lo mufi osebanjele umkhuhlane. kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na olivalelisayo ngontungamilinkomo.